Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emweni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So umhlangano lo ubizele laba abakhangele amathuli kakhulu la African Union le khangele ngezifuyo izama ukuthi incedise amanye amazwe labo basungule mbe baqalise inhlanganiso ezikhangele imhlobo ethize yezifuyo.
Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziqhuba uhlelo lokufundisa abalimi labafuyi benkomo.
Kumangalisa ukuthi ngama-elections a-next year after ubona ngomunye wabantwana bakamgabe sebengama-minister because by profession ukuthi awuma-accountant. So ukuthi into ze-censorship yenu ngizazela ngaphi, ngena ngaphi, kuyamangalisa.
Ukukhethwa kwendodakazi kamongameli Robert Mugabe uBona Chikore ukuba kuboard ekhangela ukwethulwa kwemibiko ngenhlonipho esincership board kudala inkulumo. Kwezemidlalo iqembu leCapes United linqobe eleUSM Alger emdlalweni walo wesibili osibaya sikaGroup B kumncintiswano weCAF Champions League odlalelwe eNational Sports Stadium. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziphakathi kokuqhuba uhlelo lokufundisa abalimi labafuyi benkomo ngendlela engathuthukisa abalimi bemaphandleni kulandelwa indlela zokulima za kulezi nsuku. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano ngena zincitshi labalimi abaphatheka kwezokufuya phansi kwenhlanganiso ye-African Union isebenzelana le-European Union eHarare. Isiphathamandla sohlangothi lwe-Research and Specialist Services kujejalo ezokulima kuhulumende eZimbabwe uMnumzana Joseph Skosana uthi lumhlangano qatheke kakhulu ngoba unikeza ithuba lokuthuthukisa ulwazi kwezokufuya.
Kuhle ukuthi abalimi bahlangane babumbe amaqembu akhangele imhlobo ethize. Ngathi for example lapha sile mhlobo yenkomo etshiyeneyo, sile mashona, sile borani. So umhlangano lo ubizele laba abakhangele amathuli kakhulu la i-African Union le khangele ngezifuyo izama ukuthi incedise amanye amazwe labo basungule mbe baqalise inhlanganiso ezikhangele imhlobo ethize yezifuyo.
Othe kuqakathekile ukuba abalimi ikakhulu abemaphandleni bathuthukise ulwazi lwabo behlanganise lo lwazi lwakulezi nsuku emisebenzini yabo befuya inkomo abazaziyo kulokugijimela imihlobo abangayaziyo engaba ingahambelani le ndawo abahleli kizo.
Kumele sifunde ukuqakathekisa imhlobo yezifuyo zemvelo. Kuqakathekile lezi ngoba izifuyo lezi zadalwa ukuthi zigcinwe or zikhule endaweni zenezi ezikhona. Uduko nje singaba lalo kathesi ukuthi umuntu uyathule inkomo ufuna i-brahmin ye, but i-brahmin kayenzelwanga ukufuywa endaweni ezingelazulu. Kumele ube lamadlelo.
Abalimi kulomhlangano bakhuthazwe ukudinga ulwazi olugoqelalo kusebenzisa uphawo lemichiso yakulezi nsuku ezenza ukuba kungabi lula ukuba iguqulwe ngamasela okufana leyo hlobo lwamathathu lensimbi zamachip. UMnumzana Shadrack Ncube osebenzela eMatopos Research Station uthi abalimi kakhulu emaphandleni kabaqinise ukufuya inkomo zomdeni abazaziyo ngoba kungabaphathisa.
Iningi lawo likuma-commercial farmers. Kungaba yinto enhle ukubona ama-breed wona la aqakathekile njengethuli sesiwabona le makhaya. Usiba le ndawo ekhaya othi ma ngifuna inkunzi yethuli, ngifuna ithokazi lethuli, ngasuka ngiye khona ngilithole emakhaya. singathembi kuma commercial farmers ukuthi ama farmers bazithenge kuma commercial farms hayi kunzima ngoba ziyadura izikhathe eziningi abantu laba bathengisa inkomo zabo ngama $3,000 inkunzi lamathokazi esikhathini vela idlula $1,000.
Uzuri ulakho ukuthola ulwazi ngendlela ezinhle njalo ezilula zokufuya ngazo eZimbabwe ikakhulu esibangeni sokucubungula ngokwezifuyo endaweni ezifana leGrasslands Research Station, eMakohole Research Institute, leMatopos Research Station phakathi kwezinye. Lo mhlangano ungenwa zingcijila abalimi abavela emazweni afana leUganda, Lesotho, Kenya, Nigeria, Ghana, The Gambia, Egypt leZimbabwe njalo uphela kusasa. Uhulumende weZimbabwe phakathi kwemizamo yakhe yokuthuthukisa isibaya selizwe phansi kohlelo lwakhe olwe Command Agriculture Livestock ngokusekela abafuyi ngemithi yezifuyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ukukhethwa kwendodakazi kaMongameli Robert Mugabe ubona Chikore ukuba kubhodi ekhangela ngokuhlelwa ngobunono lenhlonipho kwembiko ethulwa ngendlela ezichiyeneyo esinsachibhodi sokudale inkulumo. Amanye amalunga abalisa uSkomichi wamapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba, uNkosikazi Runyararo Magazire, uChief Nyamuko Samson Katsande, uMnumzana Regis Chikore, uMnumzana Shingai Rukwata Ndoro, uMnumzana Chenjerai Daitai, uMnumzana Tungamirai Muganiri lomfundisi weRoma uFather Fidelis Mukonori. Amanye abanye abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu bathi ukukhethwa kukabona kuzabangela ukuthi abantu bengakhululeki ukusebenzisa ubulembu be-internet kunkundla ezifana leFacebook leWhatsApp. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ncwethi kwezokwethula kwembiko lebulenjini uMnumzana Zenzele Ndebele.
Kuyathengisela ukuthi abantu bezanu ikakhulu bona laba odinisa sithombo bazincengela kupresident Mugabe lo Grace ukuthi bethathe izihlobo zikamgabe ifamily kamgabe beyifake kugovernment. Kuyathengisela njalo ukuthi akumangalisi ukuthi ngama-elections anext year, after ma-elections anext year, kumbe xa kule opportunity yokukhethwa i-cabinet izekuthiwa ubona kumbe omunye wabantwana bakamgabe sebengama-minister because by profession ukuthi awungu-accountant. So ukuthi into ze-censorship yenu ngizazela ngaphi ngena ngaphi kuyamangalisa, but mhlawumbe futhi bazama ukuthi ebe esensa ukuthi abantu bengakhulumi ngemuli yakuqala le-first family. Mhlawumbe ngeza besithi lokhu asikufuni, lokhu asikuthandi, but ngezikhathi ze-digital technology lezi ngibona ngani aseze yenze omunye eyeni mehluko omangalisayo.
Siyabona ukubana indaba ze-censorship board zithinta kakhulu, ubona ungani nxa esekhona yena ubona kuzahamba njani la?
Kuba lobunzima kakhulu ukuthi belandelele ukuthi ngubani otheni ngaphi isikhathi bani, bese kusiwa kibo mhlawumbe kuba lula nxa kuthi amapolisa ayiwa sezibophela abantu sebehambe ekhoti sebesiyatestify ukuthi lokhu is against i-censorship or i-censorship act into ezinjalo. Njalo kwesinye isikhathi kulama ama-plays bona laba abayenze ezemidlalo zimbe zamafilimu okuyawumele ukuthi ungakathengisa amafilimu akho ebantwini uqala uyihambise i-censorship act beyikhangela lapho. So mina ngombono wami ngibona ngani kufakana nje ezikhundleni ukuthi befunda la ukuthi ugovernment uhamba njani ethola imali nalapha nalapha, but angimboni esiba effective okumangalisayo ngoba these days i-technology inika abantu ilungelo elikhulu kakhulu ukuthi benze bebhale lokhu abakufunayo besebenzisa ezebulenjini lezi. So i-efficiency yakhe izabanlithwana kakhulu, but kuye ku-strategic ngoba bayamintroduce lapha ugovernment ukuthi ngase appointwa kwezindawo abantu bebekwazi ukuthi hayi sowakwaba ku-censorship board, sowakwaba kubhalaye isikhathi sokuthi xa sokufunda ukuthi kusetshenzwa njani kuhulumente.
Umnumzana Zenzele Ndebele yincwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukuqala ukubhalisa abantu abalelungelo lokuvota. Izeki yayikhangelele ukuqala uhlelo lolu ngomabasa, kodwa lalamhla lokhu alukaqali lolu hlelo ngoba izeki kayikatsho lokuthi yiphi inkampani ezathengisela ilizwe imitshina yokubhalisa uZulu eyama-biometric voter registration kits. Sixoxe lomqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT, umnumzana Abednego Bebe.
Silohlupho njengelizwe leZimbabwe ngoba sibuswa ngabantu abalobunke, abantu abalomomubi, abantu abangazweli abantu, njalo abantu abangamaqili, abaphila ngobuqili, abangakwanisi ukuthi izinto ziyake zenziwe ngendlela eqondileyo. So kusobala ke ngokunjalo ukuthi ke kukhona okuphekwayo lapha ngoba angiboni ukuthi kungathatha isikhathi u-adjudicator uku-evaluate amakhampani emabili kuphela. Into encane leyo. Okwenzakalayo ke ukuthi balokhu besakhangelisisa, sibacabangela phela ungabona abantu besenza into ebuzwa umbuzo eminingi ngabantu, abantu babe sebecabangela ukuthi benzani. So thina ke sibona ukuthi sicabangela ukuthi kuthi bayakhangela ukuthi ke kuganga bani abangakwenza kulawo ama-computers okufanele asetshenziswe ku-PVR. Ngoba nxa kungenjalo kangiboni ukuthi kuthatha isikhathi eside ukuthi-ke kubalulwe ukuthi khona hhayi yiphi ikhampani ewinileyo. Okwesibili-ke ungakhohlwa ukuthi-ke uhlupho olukhona ezanini akusakhangelwanga ukuthi abantu beZimbabwe bathi bafisani, kodwa-ke sebekhangela ukuthi bangalungisa njani ukulwa kwabo lokho abakwenzayo, okutshengisa ukuthi hhayi ukulwa-ke iqiniso elikhona abatshele abantu ukuthi hhayi be ithambo selisele lilinye lapha, izinja sezibanga ithambo, umkhono misufile, imali kayisekho emabhenki, pho bazatshontshani njengoba kade bevele bethembe ukutshontsha.
Njengebandla kalikaze lizama ukudingisisa yini kubo abezeki ukuthi sebengaphi ngalolu hlelo?
Ungaze udingisise, angiboni ukuthi ungaphiwa ubuqotho obuqondileyo ukuthi kathi kuhamba njani, kwenzakalani. Ngoba phela kuyafanana lokuthi uyebuza isela ukuthi kona otshontshileyo mbani. Angiboni ukuthi-ke kulula ukuthi isela likutshele ukuthi otshontshileyo yini, yikho kuthiwa lisela. So kuyafanana kaba sikhuluma la bantu abangaqondanga, izekhi livele ikhona, yiyo akade beyisebenzisa ukuthi yebe ama-election. So esikukhangeleyo ukuthi hhayi besilesithemba-ke ukuthi-ke nxa kubuya lolu hlelo lo-DVR kuzaba nganeno, kodwa-ke sokuzaphanga kusethusa ukuthi kathi sokubangelwa kuyini ukuthi-ke lolu hlelo lungaze lwaphela ngesikhathi esifaneleyo.
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Uhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sixoxa ngabehlelwa zingozi ezehlukeneyo lapho besemazweni ezifana labadubukelwe libhomba ebelidiwe emzimbeni welunga le-ISIS eManchester kwele-Bilitane. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Udlakela oluvame ukuqhamuka kwele South Africa olokucwasana ngobuzwe lubikwa lubangwa ngezombusazwe ngoba abantu nxa betshengisela baqondisa ulaka lwabo ebantwini bokuza kulokuthi baluqondise kuhulumende ngoba kunguye ongadali umumo wokuthi bathuthuke bathole imisebenzi lokusebenza okudingeka empilweni. Ele Israyeli lithi seliguqule indlela elabelana ngayo ulwazi oluphathelane lezomvikela lele Melika ngemva kokuba umongameli Donald Trump ekhulumele eceleni lapho abelane ulwazi labe Russia ngenyanga edluleyo. Kungxoxo ephathelane lezemfundo ebiqondiswa ngabomsakazo weVoice of America kumaviki ambalwa edluleyo ekolishini leGeorge Washington University igxile kwabadabuka kwamanye amazwe abalesifiso sokufunda eMelika. Ingcwethi ebezikhona ziphe amacebo athile lokuveza inhlupho abangabhekana lazo. UMike Wobe weStudio 7 usedulela lolu daba.
Okunye kokuphume kulingxoxo kugoqela amacebo okuthola imali yokubhadalela indleko yokufunda eMelika lokukubeka mgceke ukuthi abafundi bazabhekana lobunzima obuthile njengabantu abayabe besuke emakhaya abo okule mikhuba lempilo ehlukene le eMelika bangacabangi ukuthi kuzaba butshelezi isikhathi sonke, kodwa kumele baqinisele bekhangele abakuzokuthola emaphethweni ezifundo zabo. Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu usanda ukugqiba izifundo zakhe eziphathelane lezamabhizimusi ecollegeini le George Washington State University khonapha eMelika uyajabula ngethuba alitholeleyo empilweni lokuzafunda kuleli lizwe. Umbuzo osemlonweni wabaningi ile ndaba yokuthi kulomahluko na phakathi kokufunda kwele Melika lokufunda eZimbabwe. UMampofu uchasisa ngalo mehluko okhona.
Nxa ufika lapha ngabuya ngingumuntu ozostarta e-psychology, kodwa ngathi phakathi ngatshintsha ngayako-sociology, ngatshintsha ngayako-business, lapho sengikhona khathesi. Something that ekhaya azikwanisa ukuyenza, kodwa lakho ukufunda lapha kungivulele iminyango eminingi.
UMampofu uphinde waphatha udaba lomahluko okhona phakathi kwamasiko abantu beZimbabwe labeMelika.
Ukuza vele kuthiyane indlela esiyenza ngayo thina ekhaya, indlela abayenza ngayo bona lapha.
Unkosazana Tanya Nyathi, esinye njalo isizalwane seZimbabwe esisanda ukugqiba izifundo eziphathelane lezokuba yintatheli izindaba ecollegeini le-University of Columbia khonapha eMelika, laye uvumelana lo mbono kaMampofu ikakhulu kwezamasiko ethi ngempela atshiyene kakhulu.
Indlela iAmerika efakwe ngayo ebantwini ma abantu bekhangela ukuba bephandle kwelizwe besemakhaya ngale Afrika. Ma ukhangela ucabanga ukuthi i-America indawo enjani, uyabulo mcabango wakho lendlela yakho uyibona ngathi. Ungathi ufika lapha vele into zichiyene kakhulu.
UManyathi uphinde wachasisa ngokuqakatheka kokukhetha kahle i-college lapho umuntu afisa ukuyafunda khona.
Abantu kumele bebekwazi ukukhetha i-college abangafunda kulo, futhi njalo bebelazi ukuthi i-college lakhona lime kanjani. Mina nginje ngaqala ukufuna ukubuya e-Columbia University ngivele ngeminyaka engu-16. Ngase ngiyibone le university yakhona inkulu njalo. Ngase ngitsheliwe kaningi ukuba hayi kulama university la othiwa ngama-Ivy League schools angu-7, Harvard, Columbia University, Yale University, Cornell, Stanford, Land, ona la ama-colleges amakhulu kakhulu wakuthiwa kufunda vele ingcwethi njalo kufunda abantu abahlakaniphile kakhulu njalo abathathi nje any muntu ongafuna ukufunda.
Ukutholakala kosizo lwemali yokuhlawulela izifundo ngolunye udaba oluthwalise abantu nzima kakhulu kwele Melika. Nxa sokungumuntu odabuka kwelinye ilizwe khona kuba nzima okuphethwe kabili, ngoba abadabuka kwamanye amazwe bahlawuliswa edlula izizalwane zeMelika. Kodwa uManyathi uchasisa ngendlela isizalwane seZimbabwe singathola ngaso usizo lolu njalo singaludingaphi.
Qala ngokuba ama-scholarships akhona e-America, especially ezikolweni lezi eziphezukade ngizicamba, izikolo lezi yizikolo ezilemali ngoba ngama-private universities. Kumele sibekwazi ukuthi abantu abathumeza abantwana babo kwisikolo lezi ngabantu abalemali eningi kakhulu. Bona labo o-Warren Buffett yibo abathumezela abantwana babo ukuthi bengene ezikolweni lezi njalo bayafaka imali eningi kakhulu. Izikolo lezi ziyabe ziphezu kwemali. Thina okumele sibe sikuyena ukuba si-apply-e kuqala ezikolweni lezi. Singa-apply-a noma bethe bona ama-scholarship kabaningi in full, wena kuzomele uqale ukufuqa. nxa ule passion njalo le persistence umuntu ovele ole drive ukupusha izinto zakho uyabafonela ubatshele ukuba wena hayi kungumuntu onjalo njalo ubabhalela incwadi ubatshele ukuba wena kuyini ulaphi.
Bonke bobabili bayavumela labaningi abadabuka kwamanye amazwe asabethole usizo lwemali zemfundo zokuhlawulela izifundo kweMelika besithi akukho lula kodwa umuntu angasebenzisa nzima njalo ngendlela eqondile. Ungaphakamisa amathuba akho okuthola usizo lolu ngama-scholarship lama-grants aphiwa ngabezigaba abakizo lenhlanganiso ezimeleyo lamankampani amakhulu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Mike Hobe.
Esigabeni sethu sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje sethekelelwe kuma studios ethu ngumnumzana Sean Macheza odabuka eZimbabwe odwa osehlala kwele Netherlands. Ngiyakwamukela kuhlelo Macheza.
Enyabonga Ntoni.
Yeah, akusitshele uhlala kwele Netherlands wenzani kahle kahle?
Ngenza ngezokwethula kwembiko. I think that's the simplest way. Ngisebenza as a media consultant ne company yami Macheza Consulting engivule ngokugcina umnyaka odlulileyo kodwa isikhathi eside ngisebenza Radio Netherlands.
Ukuyini kahle kahle wenza nxa ukhuluma ngezokwethulwa kwembiko lapha wenze sikwenzayo khonapha ngoba sethula imbiko lapha sethula izindaba wena uhambisa njani?
Mina engikwenzayo ikufundisa abantu abayenza ngezokwethula kwembiko. So makule organization ingaba yi-NGO, ingaba yi-public broadcaster njenge-VOA, ingaba yi-government department. Mina engikwenzayo kubuya ngibenzele i-training sembafundisa ukuthi imbiko yethulwa njani.
Aha, zikhona inhlanganiso zeZimbabwe oke wasebenza lazo?
Ya, ziningi kakhulu. Ngeke ngasebenza le development plan development trust e Plumtree la uvela khona.
Yebo.
Sasebenza labo on having a radio program le community outreach ukuthi basebenze njani nomphakathi. Very soon ngizabenzisebenza le labanye abase amanye ama organization media center e Harare.
Inhlanganiso lezi izikwamukela njani ikakhulu ukusetshenziswa kwemichina yakulezi nsuku kumbe ukwethulwa kwembiko ngendlela yakulezi nsuku?
Yakunzima kakhulu ikakhulu uma abantu besafundela besaqalisa ukusebenzisa i-technology le entsha. So umsebenzi wami uhlanganisa konke ukufundisa i-technology lofundisa ukuthi isetshenziswa njani. And it's always a difficult thing, but sasebenza.
Indaba ye fake news ungakhuluma ngayo nje ngamafitshane khonapho indaba oyakuyiphathelawo le nhlanganiso bafundisa ukuthi hayi indaba ezinje elingazibona kasondaba zeqiniso ngoba kulezi nsuku yiloba ngubani wenelisa ukwethula imbiko akucabanga ebhale sokuzinyozi kanti ngamanga.
Ya kulezi nsuku wonke umuntu le ophethe iSamsung yakhe ifoni yakhe usengenza ividiyo ayifake online athi liqiniso. And uqathekile njengabantu abalalela imbiko abasithola beku social media ukuthi abantu babekwazi ukukhangelisisa ngelihle elibukhali awuzake ukuthi babone sibuthi into le yinto eyenzakeleyo ngeqiniso yini kumbe into nje omunye umuntu asikhulumele nje wafake we internet.
So let's cut this nganani uhlale Netherlands.
Senle mnyaka 8 is in Netherlands.
8 years kade side ukhale lokubuyela nini ekhaya?
Ekhaya siyabuyela. Kumele siye kwakhilizwe lethu. Okwakhathesi mina ngizibona njengomakaniko osadinga izipanela. Sisazidinga sizidinga nxa sezenele. Uzasibona sesikhona lathi eZimbabwe khona.
Hayi, kuyabongeka Machaza ekhaya kusekhaya mpela. Sizabuyela sonke. Siyabonga ukusethekelela.
Ngiyabonga Ntom.
Aha, loge. Komnumzana Sean Macheza isizalwane seZimbabwe uchaha wemberengwa ohlala ke okwamanje kwele Netherlands. Ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 17 ngonkwenkwezi omele umsekeli kanobhala weMelika obona ngamazwe aduzane lePumalanga uStuart Jones uthe eleMelika lifuna ilizwe leIran linanze ilungelo loluntu. Uthe okuvezwe luphenyo olusanda kwenziwa ilidale leCongress kutshengisa ukuthi eleIran lokhu livame ukwephula ilungelo likaZulu. Uthe ezinye izijeziso zifakelwe iTehran Prisons Organizations lomkhokeli wayo umnumzana Sohrab Suleiman ngenxa yokuqhubekela phambili besephula ilungelo loluntu. Ilizwe leMelika lithi abantu emhlabeni wonke jikelele kumele bachodoze lokhu okwenziwa lilizwe leIran. UJones uthe akukhethile ukuthi ilizwe leli lephula njani ilungelo likaZulu. Uthe abantu bayavalelwa entilongweni bengagwetshwanga, abanye njalo bayatshaywa bengonanga lutho, kube khona abanye abasakhulayo abathwaliswe nzima iziphathamandla zikahulumende. Uthe ilizwe leli selenze lokhu okwesikhathi eside kakhulu, ngakho kumele liwekele ukwephula ilungelo likaZulu. Uphinde njalo wathi ilizwe leMelika likhathazekile ngohlelo lweIran lokwenza izikhali ezisebenzisa inhlamvu zenyukliya. Uthe ilizwe leli lephula iziqondiso zomthetho wenhlanganiso yamazwe wonke womhlaba eze-United Nations Security Council Resolution 2231. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezemali lokunye okuchiyeneyo ole-Treasury Department's Office of Foreign Assets Control lusanda kufakela izijeziso zenoto ezinye njalo iziphathamandla zakwele-Iran eziqhuba uhlelo lokulungisa izikhali zenyukliya.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo namhlanje uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje.
Iqembu leCapes United linqobele USM Alger 2-1 emdlalweni walo wesibili wesibaya sikaGroup B kumncintiswano weCAF Champions League oqhutshelwe enkundleni yeNational Sports Stadium namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leCapes lemiklomelo emithathu njengoba emdlalweni walo wakuqala lapho maliphethe izandla ngemva kokunqotshwa ngelezamalekhe laseGibhithe emdlalweni odlalelwe khonale kweleGibhithe ensukwini ezedluleyo. Ohlohlele iqembu lemakhephekhephe nguRonald Chitiyo, yena olitshayele kabili emambuleni. Bekule midlalo emibili esigaba seCastellanca Premier Soccer League edlalwe namhla emini, njalo lenye egoqela obesenkundleni yeLuveve lapho iqembu leHawmine elinqobe khona iqembu leBlack Rhinos nge-2-1. Abahlohlele iqembu leHawmine nguToto Banda kanye loKuda Musharu, kuthi iqembu leBlack Rhinos lihlohlelwe nguLot Shiwunga. Iqembu leHawmine lithe ngokunqoba kwalo lokhu lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba lishumi lesikhombisa. Umdlalo wesibili wePSL obukhona namhla ngodlalwe phakathi kweqembu leBulawayo City leLewange, wona obusenkundleni eBarber Fields, njalo ophele iqembu leCity linqobe leLewange nge-1 kanya. Ohlohlele iqembu leBulawayo City uKelvin Matsongwe, njalo leli qembu selilemiklomelo elishumi lane. Imidlalo yePSL iqhubekela phambili kusasa, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Enkundleni eBarber Fields iqembu leHighlanders lizadibana leleChicken Inn, kuthi iqembu leYarda lizanqikelana leleTriangle ngaseMorris Depot. IHarare City izemukela iqembu leDynamo senkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leleChapungu ngaseNyamunga. Iqembu leJapan Mind lizajana leleBantu Rovers ngaseMaclass. Iqembu leCholocho lizemukela iLenkezi Platinum ngaseDulivadzimu. Ikanti umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leCapes United leFC Platinum udluliselwe phambili ngoba abafana bemakhephekephe bephatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziqhuba uhlelo lokufundisa abalimi. Ukukhethwa kwendodakazi kamongameli Mugabe ubona Chikore ukuba kubhodi board ekhangela ngokwethulwa kwembiko ngenhlonipho e-censorship board sokudale inkulumo. Ayike kwanelo kwalamhlanje zihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu